Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kumpalakazi 2017 ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa eHarare kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi eZimbabwe.
Idale leParliamente lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kusemthethweni na.
So mbona abantu bathathiswa ikungazi. Nokuthi kanti vele uhamba njani. Babe bona ngamdokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube necurriculum manje.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le eBorodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipholisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa iFN yakhala yabongolela. Iphephandaba leThe Herald lithi umpholisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela uMadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe zinhlamvu. Engakabotshwa uMadubula olipholisa leSupport Unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla enengi. Ukulwisana lokhu kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Okhokhela amalunga edale leParliamente kubandla leMDCT umnumzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumele kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwa isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we heard, Mr. Speaker, our pronouncements.
Esa kuzoya uthina inkulumo yokuba abakubutho sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokho kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa kumsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotekta.
Ngakolunye udaba njalo oluthelwa hlafunwa khona edale leParliamente, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obed Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapolisa.
Amapolisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi khahlameza abantu abaningi ezibaba. Uhlelo lwama roadblocks kalulubi, kodwa khanya lulubi ngendlela athi wasebenza ngayo. Iyo into yokuqala engizadila la, ngiyahlangana labo kusasa amapolisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapoliseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, umpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo avumelana ukuthi benze umthetho lowo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapolisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano slash.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye inhlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-Marshall Perensiri eveze ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasotsha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso ukuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotha, kanti umgaba ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapolisa emgwaqweni liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So-ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela sotha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotha kawathembi amapolisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe. Ngakho abona ngani amapolisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapolisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofakwe libutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapolisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakele kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapoliseni. Namhlanje na abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela abazuza izimali akade bengazizuzi, ebese zihuquluzwa ngamapolisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo, ngokuba yibo vele asebebambile. Amapolisa kabayathembi bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edalele ePhalamende namuhla, amalunga ebandla le-MDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu, esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisiswe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho, ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili. Kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangako abakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngamangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani. Kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority, kumbe amapolisa ayehluleka ukwenza umsebenzi othile. U-president njengomongameli welizwe acele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapolisa ngamasotha. Kukhulunywanga khona lokho, ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasotha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe. Kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapolisa lapha besehluleka khona, sekudingeka ukungezelela amandla okuthi mhlambe kulobu gebengu obuthize kumbe kulobu obuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapolisa khona. Kodwa lokho asikuzwanga ukuthi amapolisa ayehluleka. Silokho sigcine ukuthiwa kwehlile kumgabe ukubusa kwamapolisa yikho singakuzwanga. Baqondile ke ukuthi kanjalo bekuphozile.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlano esezibaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana, abanye babo abayiziphepheli enkambeni eDukwi sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana yalile ukubanikeza ubuphepheli kodwa umthethandaba waphezulu we-High Court kade usanda unquma ukuthi bakhululwe esitokiseni abantu behlala kiso ese-Center for Illegal Immigrants edolobheni le-Francistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo, kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele eZimbabwe, kukanti abanye baye eNamibia le-South Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba, umnumzana Morgan Museki, lithi kusele oyedwa kuphela oweZimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who is not willing to go back to Zimbabwe is the one who...
Kulomunye ongafuni ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kwe-South Africa, Namibia kanye leZimbabwe. Uthi angeke ebuyele eZimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho, bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kahulumende ebekhona eZimbabwe emafikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangena Emmerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eDuke i-refugee camp ngo-2008 umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqale ukuphindela ekhaya, iningi labalekela ukudlakela lokhe likhona lisithi aliyindawo.
Uyabona laphana kulama-mixed, abantu abalaphana kwa-mixed laphana. Abanye abayazi into ababalekele because kwaba ngo-2008 vele abantu bazi ukuthi abantu basha bathi bahathi babalekele umdumo. Udlakela bangalungakafiki kibo, abanye vele basesa direct udlakela. So abo-2008 laphana ababonanga lutho onjalo.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yeDukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokho kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israel abe-Palestine, lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israel.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele-Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki beTalibani sebevunyelwa ukuvula ihofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona, kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhoqazwe oqondiswe kubokholo lwesimuslim lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathintambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe-new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolu gatsha luzaqhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwa naye kuhulumende ngaphansi kohlelo lwenziramasanga commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe. Njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyi kuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulume lentatheli izindaba zeStudio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo nge-new curriculum lokunye. Yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamkhiphile kucurriculum yakhe ahambe layo, kambe nakuzwa ngapho ukuthi umntwana o-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10 e-university. Umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10 ngikusani khona lokho. Lathi abazali ukusithwabisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi-ningi zama-new curriculum alalaya umntwana abasamali bebana besenza ama-curriculum futhi bekubenza abantwana kubafaka ku-risk yokuthi lakhe behamba besiyangena ama-ofisini lezindlini bebodwa kubafaka ku-risk yokuba-abused.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo. Usuku wabo wananzelela ukuthi hayi ube phosesile wabe sezikorrekta.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminista uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane, asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatisha akudala esesivele sikhona nasesijayele imfundiso yakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa-ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye ikhulukhambele bani iyancindezela kakhulu abantu ilungele ezethu ngenxa yokuthi kunenge okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesele kuyasengisishwane ikakhulukazi ngakhayela isikole esithi siyawothi sekulabantu abangene emini kulabantuabangene ekuseni abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya kuzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana bencedisane and uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mncedisayo ngoba umzali yabevele ediniwetho abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe so umzali yabethune enqumethenisa amatamatisi senzani. So khonokho abantwana abaningi abahlukuli ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ngomntaka kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi a-researche umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kanilayo ukuthi lami ngimenzise. So uyathola ukuthi abantwana laba basayele muva nxa sesikhangele ngelingelo ezemfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokuncindezela okuthile and kunezindawo ezithi ukuthi yathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali isixhosa nabo kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo babhalele abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethi aphana ngangikubhale khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engayo ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engafika abhalanga esikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezitshiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulume lentatheli izindaba zeStudio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebratiswayo kungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhahlile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamente. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ama-MP and uDokora wayengaso i-MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili, mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokora yedwa kungaso ihlelo kahulumende, kodwa i-new curriculum entsha kwakuluhlelo lukahulumende. Okutho ukuthi lowo minister omutsha obuyayo uzalandela uhlelo lukahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthi kuzaba le new curriculum ekhontinue njengoba ekuthilo. So ngibona abantu babethathiswa yikungazi lokuthi kanti vele uhamba njani, babebona ngani udokotela ngiyavuka ezidecidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha.
Kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala, kuchonela ukufundwa, akufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho, okunjengamakhompyutha, lamafoni.
Ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report eyayibhalwe ngonzela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani. But ngibona ngani laba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyintroduca i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi, kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani, kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutho lokho lalokho lalokho. So ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into le yenzakalayo le i-wrong. But isikhathi esingabuza abantu ukuthi kade vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini, abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana, hayi into zokufundisa kazikho. But I think it's just ngathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise, because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe, ababalisi la balungisiwe, abazali batheliwe. Xa ususuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana uthi engwana lapho kungena magetsi khona uzayenzani, osedombodema uzayenzani, ngoba somdisadvantage omntwana ofunda eHarare ulo getsi ule computer ule internet efast, ukhanto sengwana ngale icomputer kayila magetsi le internet kayikho. So yikho lapho uDr. IMLA lo hulumende wake bekulungisa. Otherwise I think isikhathi esiningabantu bakhala nje but bengakwazi ukuthi bakhalela.
Lo umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwabulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa ngoVictor Ndlovu, umsekeli wakhe nguMark Martelli kusibaya sikaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eleAngola, iLesotho kanye leNamibia. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa u-Omega Svanda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu, njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulo mncintiswano.
Amayoung Warriors bahambile bafikile all is well. Khathesi mina nga-trainer sikhulu manje ukuthi nibambe nawo kulama-injuries, ukhoche uvunele, uyakholisa konke kufika ku-finali. Zahamba nani so next week siya ku-finali, siyathatha ubanawini abafana bethu banatonazangoku. Ama-preparations angambe kuhle kakhulu kakhulu, abantu bathabe kakhulu ukhoach bami.
Iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu esePremier Soccer League, abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYata, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine, lapho abazadibana khona leqembu leLesotho. Kuthi komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C, iqembu leNamibia lizadlala leleAngola. Imidlalo yona iqale namhla, kodwa njalo emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup A, iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2. Kuthi kowesibili wesibaya sikaGroup B, iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup A ingagoqela eleZambia kanye leleUganda, kuthi amanye akusibaya sikaGroup B ngabalisa eleSouth Africa kanye leMauritius. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umtaka malo ayibo
umpalo umpalo fele
Gabo ichahale cholojo uzinja ziyamluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi lamlela singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawo eHarare kwachiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Idale lePhalamende lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungami Linkomo, salani kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.